Ukhetho lwabantu abazamela ibandla lethu eleZANU-PF kukhansili luhambe kuhle kakhulu ngapha koBulawayo. Asizange sibone umsindo okhona, abantu bakwenze ngokuthula kwakhethwana. Kodwa-ke mina ngizakhuluma ngithi ngilokudala ngoba abantu bakithi abasukumi, bayahlala phansi bathule. Nxa sokuphuma okuphumayo sebeqala ukungunguna-ke khonapho. Kodwa basukumanga abantu ukuthi labo baziveze ukubana bakhethwe. Kwagcina-ke sokusukume abana laba abasukumileyo. Kodwa hhayi, uhambe kuhle sibile. Azange sibone okubi, asibonanga msindo, abantu bebezwanana sibile.
Nxa ukhangele ukhetho lwama-primaries kumabandla wonke nje, lungani esikhathini esiningi aluhambi kahle, luyaxabanisa abantu. Ubona ungani kuyini okungenziwa ukuthi kukhethwe umuntu oyabe efunakala ebandleni esigabeni esithize kungela kuxabana?
Well, iproblem ukuthi abantu bayaxabana nxa kulo khetho olunje, so iyatholakala endaweni eziningi sibili, njalo emaphathini amaningi. Kodwa thina njengephathi ebusa iZANU-PF sihlala sitshela abantu into eyodwa ukubana hhayi, ayisiki ukuthi kona lo khetho lolwalusomele luxabanise, hhayi. Kodwa sibize thina sithi i-selection process, ukuthi phakathi kwabantwana bonke abeZANU-PF asingeke sonke sasukuma sithi sifuna ukuba ngokhansela kumbe ukuba ngo-MP. Ngakho-ke sifuna ukukhetha umntwana oyedwa onguye ozaba nelungelo lokuthi ahambe eyosimela, whether kusekhansilini kumbe kusedaleni lephalamende. So nxa sikubamba njalo, sesikubamba ngendlela yokuthi kona noma ukhetho luphela akungabi lo muntu osecelebrata widely as if usethetha inkezi enye emangalisayo. Hhayi, ngoba akulo oluzileyo, akulo owinileyo yedwa. Into ekhona ukuthi sikhethe umntwana phakathi kwabantwana bonke ozasimela kuphela laphana. Ngakho-ke nxa siqeda laphana ukhetho olunjalo, siyabakhuthaza abantu abasebenze ndawonye, abantu bona labo akade bevele bemile ekukhethweni khonaphana, basebenze bendawonye, bebambanise abantu ababalandelayo akade bavotela, kuhambe kuyiwe phambili.